Adonyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona la lapho esihlangana khona siyafika sibili labakhankasayo ispecial abe-CCC siyahlangana sike sixoxe ndawonye siyehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yakaze kube nodlakela nabasikazi sizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano
ingqobe isikuwe mnumzana Ncube
hayi imkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu abantu babhizi ama-CCC sitshaya kakhulu ama-door-to-door kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rallies silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezika no-agasti kuseduhi ka-agasti
siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe kwesenu isigaba semathebelele north liyakubona yini lokho
udlakela izikhala sikakuboni ngandoba kulempiko lapho ukuthi abanye abezani pisa kathi hayi singadliwa siyabuyela empini singadliwa siyelithumela amasosha siyeze lapha nalapha impiko enjalo kandoba singakabi lokuphiliseko lakho khona lokho kodwa-ke physically asikasize umuntu osechayiwe ngikhuluma sechayiwe kathesi
mnumzana Dube ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC
engingakutho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga kosi yabantu ekhulumayo ukuthi hhayi kuyawina kodwa-ke njengomongameli esiyale sitsho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuthula before during after election ukuthi ukuthi uyabe nqobile bagabamukele andiphethule uketo but ama-chances angikhona ukuwina yiwangekhulu
kungani ubona ingani bandla lezanu p f linganqoba
khangelela ubane ungananzelela sile ndaba yethu leyi imisebenzi esiyibonayo njeyenzakeleyo through i-devolution izikolo eziyakhiweyo ngemali ye-devolution ziningi ama-projekthi ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bubi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona ungakhangela futhi igwayisha ngane dm lana bayahamba abantu beyezigonela imisebenzi ekhona phansi kukhuluma kunjenjenje kathe sikhangelele ukuthi kulesibhedlela esivulwayo iklinikhi evulwayo lupane isi lapho eyakhiweyo through i-home affairs through bakumnangapha
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube
hayi thina sikakuboni siyeza kuphela emthakazweni kumathelevisini ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi kuthiwa yibulawayo enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo eyitatirod angazi ukuthi enisa kuthi ibe kuhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi kuyazala ukuthi hhayi akusela lutho nje kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ungakhangela ukuthi uma kungenza izanisiwinile for the next 5 years uduko abantu abadubeke ngakho for ku-5 years oleleyi kungikhona kuthiwa kuzadutheka futhi kuyethusa lokho
kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni le-CCC mnumzana Ncube ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani
hhayi siyoletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sinobukhokheli obufresh ubukhokheli obungazange buchithe igazi ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe ibandla thina amapulazi ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba abantu laba abezanu p f ubukhokheli bezanu p f bungena embusweni kulodonsi entanyeni akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle lamanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe omunye umthetho othiwa i-patriotic bill umthetho obulalela phansi ilungelo labantu abantu abaswela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza so thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha obunanzelela ilungelo likazulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olulobuntu uma sikhuluma
ingqobe isikuwe mnumzana Dube
bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela lanxa yenkinga enjenjani abayisapoti enkayi yona leyo okhuluma ngayo ide ngahambe emalangeni sesiyakomishina amagezi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkayi yikho lapho esihambe sayakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni singakhangela iindaba zamagezi ewange kathesi amagezi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagezi ngenxa ka-unit 7 and 8 so history yinto ephelileyo ebhoda ebhedisi ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda enhle ukudlula wonke amabhoda inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-contractors angu-5 okumele ukuthi alungise kukhona okulungisiswayo